So we see card descend about VOA in the belly.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 ngokwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku bobulawayo lapho abathengisa khona ucansi. Ukuguqulwa kwomthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo oyiprivate voluntary amendment bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu okugoqela amalunga edale lephalamende bona ahlaziye lomthetho kabanzi kuthange.
Hayi, ephalamenti bonke babona kulunge ngayibe khuluma ephalamenti babona ingani into elungileyo.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni uzocwayisisa ukuthi bengatshala yini imali kuhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo injanji amagceke endizamtshina lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku bobulawayo lapho abathengisa khona ucansi besenzela ukuziphilisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Abanye babo baleminyaka elithumi lantathu 13 iningi labo kalisafundi ngenxa yokuhlupheka. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilanga nxa litshona esidikidini sedolobho lakobulawayo kuba lokuxokozela amantombazana amancane seme emakholeni ezitalada zalumuze elinde ukuthengisa imizimba abanye babiza amadola emelika amathathu $3 ukuya emacansini. U-Amanda Dube oleminyaka elithumi lantathu 13 uthi uhlangana lokuhlukunyezwa kokhulu kulumsebenzi.
Lapha mina ngidinga imali yokuziphilisa lapha.
Uyidinga njani?
Ngidinga ukulala namadoda njengokumbona. Kufuneka imali nje. Ukudla endlini kuyakufuneka imali. Ukuthi ngigeze ngenze nifuneka imali.
Abazali bakho ba?
Babhubha. Kwafuthela umuntu eyalo ubhadala. Kumvuthela omunye umuntu vele okufosayo. Abe kufosa ukuthi yenze into ongayifuniyo maybe.
Ukwenza na patience period ule mnyaka ngamachuma amabili lantathu 23 yena wafunda waba le degree le marketing njalo sohlangana nomkakhe yikho nje sedinga imali yokondla umntanakhe le muli yakhe ngoba engatholi umsebenzi.
Sedinga imali yabantwana, imali yabayimingcina abazali, ngingikhangela abantwana imumama imubuka bendlini so le rent konke kwangikhangela. Umsebenzi ngawuqala ngemva kokutsha umendo. Ngasentsha umendo ngoba kula msebenzi kade nga-aplayela ama-CV endaweni eziningi ukuthi nithole umsebenzi awukho.
Abanye banamantombazana bangena kulo msebenzi kuyikuhlupheka lokuswela ukunakekelwa ngenxa yokuthiywa isihlobo. UPresident Moyo ngomunye wabo njalo udaniswa ngobaba bangafuni ukubhadala lokuvikela nxa bengena emacansini.
Ile 14 years ayinenkanyela amadoka sisiwami sisomabhubha so wanyila option. Abanye bayayala bandikela ngoba ngincane but abanye bayabhadala.
Manje uzakwenza ukuze ube nini?
Khonapho angikwazi.
So uliyavikela kodwa liyaprotect?
Sometimes uyakwazi omunye uyakwazi ukudawulela protection but abanye bayafuma sibi. Abanye bayala.
Abantwana laba abanye babamba izisu bathathe le mikhuhlane efana lengulamakhwe kunye legcikwane le-HIV. Unkosikazi Sinathra Nyathi ngumphathi we-National AIDS Council kobulawayo oyethuswa linani lamantombazana amancane asele umkhuhlane we-HIV.
Lokhu kwenza ukuthi abantwana bethu begcine abanye bezibophela, abanye lawo sengena kuma-substance and alcohol abuse, abanye bebaleka emakhaya sebesiye esitridini, abanye lawo bebaleka becross ama-border besiye ama neighboring countries. So lolu luhlupho esesihlangana nalo thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu lapha koBulawayo. Asikhuthazeni obaba, sikhuthazeni njenge-community yakoBulawayo ukuthi bakithi asisizeni lawa bantwana. Kulokuthi sibone umfazi, asiboneni umntwana ofuna uncedo.
Eminyakeni yadlulayo ukuthengisa umzimba lokuthenga ukulala lowesifazana kwakubophisa, kodwa kukhanya umthetho lo siwatshintshwa ngoba abathengisayo abasafihli benza bengagqize eqhakala. Isikhulumi samapholisa koBulawayo u-inspector Vending Ncube uxwayisa amadoda la adobha abantwana engena labo emacansini.
Njengamapholisa koBulawayo siyananzelela ukuthi sokulabantwana abancane abama ezitaredini ebusunanzelela ukuthi labo baba abadala abadrayiva ama-Porsche cars babuya bamela phana bethatha abantwana labana. Ngithanda ukuthi ngixwayise obaba abayenza njalo ukuthi ngelinye ilanga bazamangala sebebotshelwa ukudlwengulwa, ngoba i-age yomntwana may below 12 years ulakho ukuthi ubotshele irephu. Ubuntu bethu singabulahli, iBulawayo ihlale indawo ehloniphekileyo.
Kukhanya udubulo yaphambili kwele Zimbabwe, imisebenzi ayikho, intandane zilambile, amantombazana amaningi sebebona kungcono ukudinga imali yokuthenga ukudla ngocansi. Ababona ngokuthuthukisa kwabantu bathi uhulumende kumele angenele kudaba lolo ancedise intsha lentandane eziswelayo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni ukuzodingisisa ukuthi bengatshala yini imali kuhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo, injanji, amagceke endizamtshina lokunye. Osomabhizimusi laba sebexoxisane lomongameli Emmerson Mnangagwa leziphathamandla zakhe, njalo bahlola lezinye zenhlelo abafuna ukuthi basebenze kuzo. Lokhu kwenzakala iningi labantu likhala ngokuthi umnotho welizwe uyabhidlika ngoba intengo yempahla lokudla ikhuphuka ezitolo, njalo lenhlelo zikahulumende ezokulungisisa lolu daba zingacaci. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Umnumzana Ndlovu uthi lanxa imizamo kahulumende ingaba mihle kulokungenela kakhulu kwezombusazwe lezenkohlakalo kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe.
Okweminyaka eminingi edlulile iZimbabwe ibelibisenkingeni ngendaba zomnotho welizwe. Kusukela ngesikhathi sabomgabe nabogono kuhleli kuzanywa ukufaka izigamba phezu ukomnotho ukuzuvuke. Siyakhumbula izindlela ezasetshenziswa ngugono ngesikhathi esadlulayo. Owedlulayo mhlawumbe ikhona okho ukuthi kutholakala abantu mpela, abantu bona sebefuna ukulungisa, bafuna ukuinvesta. Kwehlula lokho, kodwa-ke bawukhangela manje kukhanya uhulumende usegijima mpela, kungathiwa ngesilungu desperate. I think isokuyindaba mhlawumbe futhi ama-elections eyenza ukuthi, njengoba nje sibona ngamaviki adlulileyo indaba le yamabhenki nokubolekwa kwemali, lalokho sokutshintshiwe ukuthi okuthengwa ngaphandle kwelizwe sokungangena nje mali akungabhadalanga ijuti. So ziningi izinto ezenzakalayo. So kunzima-ke ukuthi umuntu akhone ukuthi athi lokhu kuze aphumelele, lokhu akusuze kuphumelele. I think kuyafunakala ukuthi sikunikeze isikhathi konke khonokho okwenzakalayo. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba into enhle mpela, babuye batshale emnothweni weZimbabwe kuphuma into enhle. Kungenzeka futhi ukuthi yikhonokho nje sisivele sikubona iminyaka eminingi edlulile. So I think okuqakathekileyo ukuthi sime sibone ukuthi kuzaphumana.
Sikhuluma kanje siyabona ukuthi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe. Intengo yempahla iyakhuphuka izitolo, imbadalo yama-school fees, abantu bathe akusaphileki. Kuyini okungenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi umnotho welizwe ube ngcono?
Zimbabwe iyahlupha ukuthi usungasuka ubanikeze i-advice ukuthi wena akwenziwe kanje, ngoba kunenge okungahlanganiyo kule politics yelizwe. Kunzima ukuthi uthathe i-economy ukuthi guys asenzeni kanje, njengoba nje sibona kwadingwa abantu ababe phela behlakaniphile abanjengabo Mthuli. kodwa isidlulile iminyaka eminingi ukwehlula ukuthi bona babayibaba bekhangela ukuthi bayachola impela bayacabanga bahlanganise okusebenzayo isizathu esikhuliswe sepolitics ukuthi basho zomnotho ezisebenza ezikhululekile ngezomnotho ezisebenza ziphanjaniswa ngezombangazwe lobuhlobo lamanye amazwe le corruption phakathi kwelizwe into ezifana nalezo so uthi namhlanje ungabuya mpela ukuthi hayi yenzani so njengoba nje ngiyakhola ukuthi umthuli njengomuntu obekhangela ukuthi uhlakaniphile I'm sure useke wakwenza ukuthi asenzeni so kodwa ethi uyakhona ethi uyangena le ndlela athole ukuthi i-corruption imlindile akuhambe ngale ndlela ethi uyakhona ethi uyangapha athole ukuthi ezombangazwe zimlindile akuhambeki so izima le kuningi okungenayo okuphambanisayo yonke le nto kodwa siyabona bayabuya manje sebekhiphe import duty asiboneni ke ukuthi kuyaphumani kulokho kodwa lakho futhi isigamba esokuphetha nje bayasho futhi lapho ukuthi itemporary so ngeke umuntu akwazi ukuthi kuzophumani kukho
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 ese South Africa ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Amendment Bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu ogoqela amalunga edale lePhalamende wona ahlaziye lomthetho kabanzi kuthange abebandla lezanu PF bavikele lomthetho besithi ujonge ukuvikela ilizwe kunhlanganiso ezingaba ziqoqa ukugenqula uhulumende kodwa abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for change bathi lomthetho mubi njalo injongo yawo ngeyokuvala inhlanganiso ezizimeleyo uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli wesigaba sakobulawayo ePhalamende olilunga leCCC uNkosikazi Jasmine Thofa ongomunye okhulume kuleli dale esithi lomthetho awumelanga upasiswe
lapha bona nayo ekhuluma uhulumende uthi yena abantu laba bayenza inhlanganiso lezi ziyenza ama-acts of terrorism against uhulumende kodwa kahle kahle amabandla wona lawa ayanceda kakhulu ama-organizations lawa ayanceda kakhulu abantu okuthi bayenze izinto ezinjengokuthi bayancedisa kuma-school fees project ukufundisa abantu so iningi labantu babona ukuthi njengoba uhulumende efuna ukuthi akhiphe amabandla lawa yona uhulumende iyenze mzamo uphi okuthi bazancedisa abantu njengoba kakhethi abantu bayaswela bane problem yokuthi bangathola ngaphi izinto zonke lezi so ikwesi esibusolayo ukuthi khona bafuna ukuthi abantu abahluphekayo bashwele njalo unedo
bakhona yini abameli ibezanu PF ePhalamende abavumelana lani njengabamabandla aphikisayo abakusolayo ukuguqulwa kwalomthetho
hayi ePhalamende bonke babona kulungile ngayibe khuluma that is a parliament babona ingani into elungileyo ukuthi njengoba beyibo abakhokhelayo balelungelo lokutshintsha umthetho noma ngithi and wonke umuntu mele akulandele khonoko so akula muntu osole ibile kodwa okumangalisayo nje ama MPs ezanu PF ebonga ukuthi ama NGOs yawabonga ayazinceda ancedisa abantwana bethu kwesikolo bayazincedisa ukusinika amapilisi ezibhedlela le equipment bebonga sibili and then sebegcina sebesithi khona kodwa uhulumende ulalo ilungelo lokuthi lokwenza umthetho okuthi azivikele so thina sithi isimumo selizwe silakho ukuthi manxa kulomuntu kumbeni ibandla o iorganization ephambanisayo kukhona esinqumeni sokuthi bangagezisa abantu bona nabo. So indaba bengasebenzisi khonoko. Omunye uMP uze wakhuluma esithi khona awusoze utshise umuzi ngokuthi kule gundwane phakathi. So yikho esikusolayo ukuthi kunini okwenza ukuthi bona bakhezi basole ama-NGO. Singakhangela lathi thina ama-MPs. Even iParliament ngokwayo sincedwa kakhulu ngama NGOs kuma capacity building, even sisenza umsebenzi weConstitution siphuma phandle sisenza ama public hearings ona leyana sisabe sincedwe ngama NGO.
Umthetho lo ungathi ukusukusiphi isibanga eParliamente andubana upasiswa?
Hayi, okwakathesi usadebatewa.
Unkosikazi Jasmine Tofa ummeli wesigaba sakobulawayo edalele iParliamente njalo engwebandla le Citizens Coalition for Change.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Usikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa asebikelwe udaba lokuthi kulomunye umama otholakale emotsha yenyaratso esikwe indebe lamakhala. Imuli yakuPatricia Minja wabhubha eleminyaka engamachumi amane lasithoba minembili 48 isimise umngcwabo wakhe. Kusaxwayisiswa ngamapholisa ukuthi kungaba kuhambe njani ukuze atholakale esesikiwe ebusweni. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala aseqoqa ukutshengisela okubanzi ngomva kokuba iningi labo lithathelwe imali emholweni ekuthi ngoba batshengisela nyakenye. Amanye amatitshala abikwa ethole ingcosana engaba ngamadola amabili nje kuphela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Ngizaphendula ubaba lo okhulume ngabafowethu laba basemaplazini. Laba bafowethu abasemaplazini uma sesilungisa iZimbabwe ukuthi abantwana baseZimbabwe bonke bebenefithi babuyele emizini yabo emakhala basuka khona. Ngoba emaplazini kule ndlela eziningi ezayenzakalayo emaplazini. Abelungu laba behlala emaplazini abanye babewathengile amaplazi ngokusemthethweni. Kwakufanele ukuthi bekhitshwa kwekompas wethu. Lokho ukuthi abelungu ilizwe lelike leZimbabwe ngelethu, yebo ngelethu, but kule ndlela okufanele siyenze eyakhulunywa ngumkomo ukuthi singabaqosi la abantu asihlaleli labo. Kanti yothi sikhala ngama-sanctions, into esasiyazi ukuthi izasihlupha ekugcineni ngendaba yokuthi abantu bezano bona babezitshela ukuthi bahlakaniphile ukwedlula abelungu. Angeke uhlakaniphe ukwedlula umlungu, yabe ungubani? Kanti yethi laba akula into abayicabangayo engasiza abantwana baseZimbabwe. Kayikho into ekhona esiyibhekile. Kathi abantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke ungaka babalekani. Asizibuzeni umbuzo nalowo ukuthi baso iZimbabwe isikhathi buswa ngabelungu besisuta sihlonke kona lapho ngoloku kuncanadi besiniyakona. Akufanele ukuthi kathesi siswele imali kasila mali angazi ukuthi singakhubala sithi yini. Abaphume laba basemaplazini akula muntu ozahlala emaplazini ehleli mahhala ngalo nto eyenzayo.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bantu bakomthakazi bantu wesintini. Ngithanda ngibe uMdlovu lapho kuya eLupane omasayi eLupane. Hayi, bengajabula mncane imali ingangibalela yami incwadi lami ke ngibisa umbono wami. Hayi, nabafowethu into bengiyibona laphana kuleya lizwe lakithi, siyalithanda ilizwe lethu ngempela. The most inkinga yelaphana ekhaya iphathi lezane PF. Mina bekukuhle ukuthi kunganjani ukuthi siyonke sixhase le iphathi le e-ACCC. Yiphathi engiyibona mina ingaba lakho amandla ukuthi ikhiphe izane PF. And then ke, uma ethe waphumelela, yaphumelela lo mfana omncane lo yikho lapho sesizohlala ke sibone simtshela ukuthi hayi sifuna kube yiloku ngoba uma angibone ngiphathe ngakhiphizalo izalo angibone the most problem lalapha ekhaya sigcina mazonke sisemazonke sihleki zamazweni wonke the most problem ekhaya lapha ekhona izalo pile asikhizame sichase lo mfana and then from there uma sethe waphumelela izalo singekho in power sesizobona ukuthi senzani sikhulume nathi sifuna kube yiloku lo mfana lomncane uzo understand akafanda namakhehla lasemadala how many years making power 40 something years lo muntu sengumfazi eyindoda still there doing nothing ayikho into abayenzayo bafowethu mina ngowami ngoba bengifisa ukuthi asenzeni lokuthi sichasele umfana ngiyabonga so bafowethu yikuthi ishona mhlobo bani asikufake aside ngiyabonga bafowethu ngiyabonga kakhulu but ngiza into eyiwazikhiphele icaprite leyo izehluleki lezi sekucabangele abantu abayethu abazokhula
livukile bantu be-studio 7 ngiyandlingela lonke sobo sana ezimbabwe yazi sithwele nzima ubaba lo osithiwa ngumnangwakho amadoda hayi sithwele nzima khayelezositela ukuthi yena ole mali ahamba ezithengela ukudla e-South Africa uyamkhiphela ijudi kambe uthoni singaholi imali siyathenga e-South Africa thina sihole ibhondi mina nginje ngumuntu owasebenzayo ngihole ipentsheni kodwa imali amayikho ngitho ngathatha ngaphi imali yokuthi ngihambe edinga ukudla ngiyalamba ngilalutho angilangu lo ngiphathiselayo ukuthi dlana lokhu into nje esihluphekela edlanzima ngingakamnangwaka amadoda thina lizwe lethu isisebenzele kangaka kambe ozawuvotela ubaba lo uyabe ephila yini noma erika ngangcono kuphele lokhu ngangcono kuphele sibili bayale ukuthi orekileyo ngangcono kufiwe abalutshwane bazosala behlezi kuhle kulalokhu ekuphakathi kwakho sihlobo zami mina njengami ngikwanile ngigogo le 63 years angilalutho ngisihawula ngisola khona ukudla kudla ngilakho hola khonokho ngimadlalela ongatshuthi kodwa ngizivuza ukuthi waye ngasebenza kangaka waye bengangeze imali yami ngaze wangeze imalini lezi nsukhona ichaya okuwukuthi ngezike zabo yabo kungelalutho so zama asihlakaniphenini kubi la
zani ubonakala kwi-studio 7 zani ubonakala kwi-studio 7 okhuluma udubezela ufo kandlovu uyakhona ngasegwanda laphana yeyi hayi kumnandi lana emhlabeni bafowethu kumnandi kodwa ngizothanda ukuphendula nje abasakazi kancane nje ngemzuzwana heyi basakazi ba into ekhona lapha izimbabwe angeke silungelwe lilizwe ngoba sihleli le mimoya emibi cabanga abantu babuya khona ngaserwanda babulela abantu babuya bagcinwa ngasezimbabwe lapha abanye babuya ngase-ethiopia babulela abantu babuya bagcinwa ngasezimbabwe ngenxa yakho umgaqo akayisoli ngegugrawondo uyacabanga ukuthi nje nguye wathumela abasotsha ukuthi azobulala abantu ngegugrawondo enayo umnangagwa libhizi lithi liyamvote bafowethu lonke lithi livotele izaniphefu nisendlebeni zenyoka uyabona indlebe lisemlonyeni wenyoka kahle ngayibeka ngezinye indlela bafowethu aliyazi lo mnangagwa lobulala ilizwe lizohlala likhala njalo bafowethu lizameni ukuthi livotele elinye iphathi elingasiyo le zaniphefu izaniphefu mna angisho ukuthi njani angeke ngivote bafowethu afuna ukukhuluma amanga empilweni yami angeke ngivote ngoba ngeke ngidlalise isikhathi sami nje ngibeloku ngiyavota mina ngavota mhlawumpe sokushintshile ilizwe kuthiwa hhayi sokushintshile nje lapha sokuyavota nje kusuyavota hayi nami ngabkhona ukuthi ngiyivote kodwa bafowethu behleli le mikhokha le mimoya emibi ukubona ilizwe lethu lingalungi ilizwe lethu alilungi ngoba abantu ezimbabwe kugcina abantu akuyazakala ukuthi amadoda la amabili abanye obuye erwanda lalo obuye e-ethiopia yibo bodwa kuphela mhlawumbe ungathiwa ukuthi bakhona baningi vele abantu abagciniwe khonaphana abantu abayazakala hayi ngiyabonga
e-studio 7 salibonani livuka njani labalaleli awu ngiyakuphila e-studio 7 hayi abe e-studio 7 bengilesi ifiso sokuthi lingabalaleli la bantu abathi khona komthwakazi lingakhulumi ama-audio akhona lingawafake emsakazweni azwakale angazi ukuthi ngabantu abanjani ngoba nabo bakhuluma nje into abafuna ukuzikhuluma eziphuma enhliziyweni zabo kodwa bephinde lapho bethi abantu bakithi bakomthwakazi bavalelwe bona ukuthi bakhulume e-studio 7 bacabanga bona ukuthi bangabanikazi be-studio 7 i-studio 7 i-station esizimele sona sodwa e-America so wena oyabe usithi bona e-studio 7 bangakhulumi ezinye indimi ezabanye abantu ama-parties wabo like komthwakazi ngisithi abantu bakomthwakazi bakhuluma kabi ngamanga wonke ona lawo sizokhuluma ngoba siyabona la amashoni amandla la ngitshe ma ngihamba la lokhu ngihamba nje ngivakathi ngivakatshele ekhaya ngibona nakamashona athandana amadoda wodwa, ubaba weshona uthandana nomunye ubaba weshona. So kuna lokho sikuqhakezele nathi nalako mthwakazi sikuvume sithi kuright na. Ma kuright tshono wena othi singakhulumi thina abantu bakomthwakazi. Tshono ukuthi kuright. Mali sithi kuright okwenziwa ngamashona. Eh, nibalandele kuright. Mina kodwa la kithi komthwakazi angikaze ngizwe kuthiwa khona uNdlovu, ubaba uNdlovu uthandana nomunye ubaba uNdlovu. Nisale kahle.
Salibonane kwi-Studio 7. Kunjani baba Ntunga? Hayi, mina ngiyabonga ukuthi amakhombi sephendukile bani. Kodwa amakhombi Ntunga wena njengomuntu intatheli izindaba yakwazi ukuthi wona uwazi ukusukela nje khona ukuze kudilizwe amakhombi lawa ngendlela lawa ayesenza ngakho. Wawufica ukuthi kwesinye isikhathi labo bona kabasazweli thina. Bona baba sebekhangele inzuzo ebuya kubo ukuthi nxa le mali ebuye kuye abeyikhulumile engaphenduka bengela ndaba lakho. Ufica ukuthi kwesikhathi bona pho siyesebenza labo uwindi ngoba owindi yibo asebekhweza izimoto. Kanti ke uhulumende laye abe sezama sezwa ngokukhala kwethu. Abe sesithi hayi zonke imoto ngcono zingene ngaphansi kwami ngizicontrole mina. Khonokho kathesi sokwezosiba buhlungu komunye oyabengakunanzeleli khona ukuthi bona okudale khonokho kuyini. Ngoba labo bona babemakhombisa ephendukile nje. Uzafica abapraise akhona isiyilana ongani sokuliwa lathi. Kanti bese sijayele yona leyo ukuthi le charge sibhadale naleyo. Siyakubongela ephendukile amakhombi kodwa abachiki ukusebenza labo windi basebenzela uhulumende abantu bamakhombi. Ngoba lathi esigadi izimoto siyakazethele nzima.
Studio 7, Studio 7 siyalibonga kakhulu Chris Gandhi, Ntungamili, ubonke bantu sithandekile emhlanga. Awuprekise DC futhi asuze ndibonge lonke lo ngabonga ezive kunye wenkosi. Andiswalekile isikhathi sokuthi ngifuna ukuthi nje ngifake amalutshwana. Angifuni kune ngicela ibalwe. Liyazi amajaha la akhuluma lawo. Ngiyasupporta lawo. Ake simeni ukuthi ngakuthiwa silime insimu enkulu ukuthi nashani insimu limanini. Ulosifuna ukwenza kuyingadi. Ulosifuna ukwenza kuyingadi. Ulosifuna ukwenza kuyingadi. Asibambane nini sonke sikhipheni lokho kukhona. Singasusa lokho kukhona ibandla leli kodwa singalisusa siliquphune. Izicelo zonke zokuthi lifuna ukuqinisa izwe lenu phakathi isenzelo amasiko enu konke lizakucela ilizwe selibona likhululekile. Ilizwe selifree kuye wonke umuntu. But okwakathesi lingenza khona lokhu. Hayi inkani. Siyalicela badala mahovethi. Kusukela 1980 libuye ekhaya. Abaningi wensebenze bafa bengayibonanga inkululeko. Lokho lisidile lingavoteli chamsa siyabuyela egangeni singavoteli chamsa siyabuyela egangeni. Badala ngiyacela shuwa. Seligugile mahovethi sigugile bakithi. Kambe umsekhwehlereze bambelele esigodweni sesigugile. Khonokho kuncane ukukhotha isipuni esigoqoza inyama. Kasibekezeleni 2023 sivoteleni chamisa. Okuningi lokhu siza kubona ngemva kwesikhathi ngoba kafani lezanu elolaka ebulalayo izigebenga. Yena uzakhuluma lathi ngomlomo asehlule kumbe simehlule. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuvakatshela ele Japan le South Korea kusasa. Ele North Korea libikwa lifuna ukuvivinya izikhali zombhubhiso ngelanga uBiden azafika ngalo kwele South Korea. Lokhu kubikwa sokubangele ukuthi abezomvikela wele Melika balimuke okungenzakala. Kolunye njalo udaba, amabutho akwele Russia abikwa esebaleka kwamanye amadolobho akwele Ukraine empini eqhubekayo. Kumfanekiso kamabona kude, amasotsha akhanya ecela enyaweni amabutho akwele Ukraine ewahleze ezithendeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Uncedo oluphiwa Ukraine luyasebenza ngoba ngabe kuthiwa kabaphiwa imali ngamanye amazwe kumbe kabaphiwa isikhali, ngayo uPutin watshaya wavala ngelanga elilodwa. So kuqakathekile ukuthi iMelika lamanye amazwe babe belokhu beqhuba imali siya e-Ukraine isiyanceda ngoba laba bantu abaphakathi laba abagonjolozelweyo kumele badle, kumele baziprotekthe. Ngileqinisa ukuthi kufanele ukuba lezikhali abanazo kumbe abazithengayo kwamanye amazwe kumbe imali that ezimele zimaintain i-government ukuthi even kulezinye indawo lapho ku-safe khona ukudla kungashoti. Abantu abanelisu abanjengabonesi lamasotsha babe behola ngoba nxa ungathuliseka nje zwi ngenxa ukuthi kakulala utholwezakalayo ekhona ngale bangasarenda lokusarenda uputina zibukele nje azithathele ilizwe lakhe libisele liwe part of Soviet Union. Njalo enye into esimele siyinanzelele ngemali ephiwa ibalwa ngamaqhuba ukuthi imalini. Some of it is kali and singakhohlwa ukuthi iAmerica has industry enkulu yenza isikhali. So lanxa iconomy le kade sikhuluma ngayo isibambi ingani iyajeka. But iAmerica yenza imali especially ama companies lapha abalungisa izikhali ngoba imali zangkhona zona ezinye singacabanga ukuthi sihamba zinjalo siyaphambuka sihambe sethenga izikhali so imali ephiwa iphinde kuye esikhwameni semali ukuthi iconomy ibiloko iqhubeka siyaphambili ngoba ungeza ukuthi lapha bakhuluma khona ngezikhali ukuthi in the process impiye ye Russia le Ukraine kuqhubekela phambili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Abakwethu isikhathi asavumi.